isimo ngapha kasinanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abakufuna ukukwenza ukuyavakavakasha phandle ukuyathenga abakufuna ukuthenga kwezindawo abasayenelisi ukwenza lokho but into abasitshele yona yokuthi singahlangani sibe likumba we should avoid being in groups so because this thing is like person to person contact
usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona le
hayi angazi but from ama videos yes
manje nxa usithi wena litshona lizivalele kutsho ukuthi bathi kuzaze kube nini
abalasiqiniseko ngoba sebemuva ama-dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year so bekumele ukuthi abantu babuyele emsebenzini mhlaka-3 but kwamuva to a week later sebemuvile futhi to another week so asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele sibuyele
manje abaye ezikolo lemsebenzini ke
kuvaliwe akula bantu okumele baye emsebenzini labantu okumele baye esikolo kuze kufike umhlaka-17 ngokwakhathesi izikolo bemele zivule mhlaka-3 kodwana so amalanga asemuziwe so kumele kuvule mhlaka-17 asiyasiqiniseko sokuthi mhlaka-17 zizakhona ukuvula yini izikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga